Langa ukwethusela kungakukhulu njengasemnyakeni eminye sake sayibona akakusho ukuthi akula kwethuselwa baningi abantu abethuselwayo baningi abantu abatshaywayo akukhulunywa nje kuphela kodwa ke inhlanganiso ezizimeleyo labakhangele ngokhetho bakukhulumile lokho kakhulu sikubonile kusenzeka kuma district wonke nje kulabantu abethuselweyo kulabantu abatshayiweyo kulabantu abahlukunyeziweyo ngendlela thizeni kanti ke kasingakhohlwa ukuthi ziningi indlela zokwenza umuntu acine ethethe isinqumo akade engasezasithathe nxa esiyavota ungamncitsha ukudla ungamkhumbuza ngegugura wundi ungenza nje noma yini umkhumbuze ngo-2008 konke khona lokho kuyabe kuyukuphinda udlakela yikho esikubona kuqhubeka kakutsho ukuthi kungatshaywa komuntu kethuselwanga nxa kusizokhethweni ziningi indlela zokwethusela abantu ziningi indlela zokuthi abantu bavotiswe ngenkani bengafuni ukuvotela lokho abangakuthandiyo
abavela kusadaki la ku Commonwealth abazehlola ukhetho bafike elizweni izolo kuyini kahle kahle okumele bakufake ilihlo
ngesikhathi abafika ngaso umonakalo vele suwenzakele kunengi osekwenzakele okade kungasoze kwenzakale ngabe babefike kulesikhathi siyabona nje sibonile njalo amaqembu aphikisayo evinjela ukuthi akhankase abamba amarali ekhululekile sibonile ukuthi emsakazweni lapha e-ZBC lasemanyuziphepheni kahulumende amaqembu aphikisayo kakhitshwa ngendlela efaneleyo nxa ekhitshwa besolwa sibonile laphana njalo ukuthi abantu bethu selwe ezindaweni ezihlukahlukeneyo ngakho ke nxa befika ngalesi sikhathi okuningi vele sekonakele kodwa ke sona lesi sikhathi abalaso kabasisebenzise babone ukuthi kuyavotwa ngendlela ekhululekileyo ngalolo suku kuyabalwa ngendlela yakhona ama-results a-announcewa ngesikhathi njalo ahambisane le ndlela abantu abavote ngakhona kodwa umonakalo vele sudalekile sokwenakale kakhulu ngendlela abangasoze bayiguqule njalo
Sibone i-TCC iqala ngokuthi amapolisa aseqalisile ukuvota ngeposo aphoqwa ukuthi avotele ibandla lezanu PF kodwa abezanu bayakulandula lokho ungathini ngalokho
I-postal voting imele yenziwe njengalokhu ukhetho luqhutshwa ku-polling station kumele kube lama-political party polling agents abamele amaqembu aphikisayo leli sesihlalweni ama-observers abantu abazimeleyo abenhlanganiso ezizimeleyo abamasonto abavela ngaphandle kwelizwe kanye labo bonke nje ababefuna ukuthi ngokusemthethweni babone ukuthi ukhetho luqhutshwe ngendlela efaneleyo ngokuba nxa kungekho abantu elinye ilihlo elibonayo kulula ukuthi labo abavota nge-postal bethusele bagcine bevota vota ngendlela kade bengasoze bavote ngayo lokho kakufanelanga kubuye kwenzeke njalo kanti ke kade sikhona lokho kwenzakeleyo kuzaba yimbangela yokuthi kube lempikiswano ngemphumela yokhetho kuzaba ngokuthi izwe leli liphile ngaphansi kobunzima futhi kwezenotho kwezepolitiko kuzakwenza ukuthi kungabi lemisebenzi kungabi lempilo eqondileyo yabantu eminyakeni eminye elandelayo ngu-5